umkhuhlane lo we COVID usohlasele indawo yonke ukanti laseGwanda edolobheni lona ngwalo sohlasele kakhulu banenge abantu esibaziyo asebesuke basichiya ebesi so close kiwo kakhulu ungakhangela izolo bekungazathi ingane kwani ukuthi i COVID 19 ikhona iyaqeda abantu kodwa okwalezi insuku okwamaviki ana la amabili aphelileyo kulanda yena lezi viki sikiyo kunabantu abanengi sibili esuke yabathatha eGwanda ukuthi suke sokusethusa abantu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo futhi uyathatha abantu kuyinto ezwisa ubuhlungu kuyinto elusizi kakhulu osenza abantu bame madlodlongwane bagcine bengasakwazi ukuthi ngempela kuzaphetha ngani lo mkhuhlane ngendlela usihlasela ngayo emajawundeni
emakhaya khona ngapho eGwanda usehla usiya kubo Bait Bridge unjani umumo
Lo mkhuhlane usuhlasele yonke indawo kukanti lemakhaya emaphandleni sufikile sesizwile indawo eziningi lapho osuhlasele khona abantu asebetshonile khona ngawo lo mkhuhlane kukanti endaweni eziningi sisehla sisiye endaweni yaseBait Bridge lakho usuhlasele endaweni eziningi kakhulu engithemba sike sezwa umkhokheli omkhulu weprovince weZanu PF uTshweni otshonile kuphumile lamaphepheni kuzwakele bekuchaza ukuthi lo mkhuhlane kukanti emakhaya futhi ungangena usiye emakhaya banenge abantu asebetshona umkhuhlane lowu suhlasele sibili endaweni eziningi kakhulu aso umkhuhlane osuzwakala emadorobheni kuphela kuthi kukanti emakhaya la usufikile kuyinto elusizi eziswa ubuhlungu kakhulu ikakhulu kwizakhamizi angazani abangakuqedisisika kahle abasakuthatha nje njengento elula kibo
Amajekiseni ayatholakala yini kulezi nsuku bayahlatshwa abantu
Amajekiseni atholakala sibili ezibhedlela loba nje akasuka aphele kodwa aphinda phange eze abantu bayazama sibili ukuthi abanenge bazame ukuthi behlatshwa kodwa uhlupho olukhulu kakhulu oyilesiqoqoqela sendaba okudingakala ukuthi abantu ngaba kunanzelela lokho indlela yokunqabela akumele abantu bayilandele abangayilandeliyo oqala ungakhangela emavinkilini lapho kuthengwa khona uzathola abantu bebanengi beminyene i-social distancing liyana okukhulunywa ngayo kayikho yebo amamaski bayagqoka sibili kodwa loba nje bayagqoka abanye bathola bayehlisile bayafaka ezilevini kungazani nje sokuyi-decoration okwenza kube yingozi kakhulu kukanti futhi singakhangela ezimoteni ikakhulu ezimoteni uzathola ukuthi abantu bayagcwala emabhasini akusela i-social distance liyana i-social distancing liyana okukhulunywa ngayo uyathola abantu beminyene nje moteni engazani nje kule endulo lapho kwakungelawo lo mkhuhlane iCOVID-19